Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 22 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebesezihluphile eHarare ngokugqekeza emasontweni zihlomile Lanxa amabandla akumanyano wePoland agoqela eLezanu PF esithi afuna kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa ebanje umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu eziyingxenye yeqembu ebeselihluphile eHarare ngokugqekeza ikakhulu emasontweni. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi babophe abasolwa laba ngemva kokudubulana labo eGlenview Shopping Center. Amagama abo nguJohn Chijanje, Panashe Kaseke, Ephraim Douglas Dube, Emmanuel Munemo kanye loLazarus Mishi. Uthi omunye wabasolwa laba uveze ukuthi basebenza labanye ababalisa ukulakwashe Mudzingwa obizwa njalo ngo-Umbro, uKalisto Mavima, uShoniwa Mujuru, uBrian Murape labanye abathathu abaziwa kuphela ngokuthi ngo-TK Isabelo lo-Easy. Abasolwa laba babikwa betshontshe imali engange-$180,000 kwenye inkampani ngombimbitho. Izigebengu ezitshontsha zihlome ngemibhobho sezibhahile kakhulu eZimbabwe. Kumaviki ambalwa edluleyo amapolisa adubule abulala abasolwa abane eGwanda. Unyathi uthi amapolisa asebenza katalala ukuqeda ubugebengu elizweni. Sixoxe lomeli weSouthton edale lePhalamende uMnumzana Peter Moyo.
Imibhobho elaleyo ivela emapoliseni, ivela emasotsheni khonapha. Last month babanjiwe abantu abangamapolisa, babanjiwe abantu abangamapolisa abangamasotsha. Okusho ukuthi khona yibo abaphumisa lezi zinto enika abantu. Abantu bangikhona sometimes abengazange batrenwe. Sephongunika nje imibhobho ebantwini. Okwesibili ubuyanga sobubhahile elizweni. Abantu sebeyenza into yonke. Ecaweni into ofuze umuntu wonke ayihloniphe ukuthi khona le yindlu kaNkulunkulu. So ungabona abantu bengasecabi sebengena ematshitshini besiyagqekeza kumbe besiyarobha abantu kufuze sike sibone sibili ukuthi khona silingaphi. Okwesithathu abanye abantu abatshontshayo lapha bebehlomile bavele eSouth Africa.
Ngokubona kwakho umhlonitshwa ngokuya kwesikhathi sizabona ilizwe libuyela esimeni elalikiso kudala yini lisiba leZimbabwe engelabugebengu engelamibhobho kumbe sesisiya lapho kule South Africa khona
Ngumzala lapha sizadlula leSouth Africa yangkhona ngoba into esezenzakala kulezi insuku kwesabisa kakhulu Uhulumende lapha ufuze sibili agoqe siqine la abone ukuthi kona imibhobho leyi yonke umuntu wonke ongela license akufuzanga atholakale lobhobho ilizwe lapha sesiya khona kumi manzozo mnumzana uzathola ukuthi kona even estreetini bazacese bephongumisa umuntu bangacaba ukuthi ule mali bakumise umbe udrive imoto enhle bathi ule mali yikho kuzakucina sokuzenzakala kadesi
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli we Southerton etalele parlamente. Direct from Washington, the voice of America. Lanxa amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland esephumele okwalo lwezinto afuna ziguqulwe phambilini kokhetho luka-2023 ukuze lube ngolukhululekileyo, abanye bathi abalathemba lokuthi ngempela zizaguqulwa lezi zinto. Kugwalo olusayinwe ngabameli bamabandla amancane aphikisayo alitshumi lasithupha kanye lelibusayo elezanu PF. Amabandla la athi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho yonke ifakwe kumthetho munye owe-Electoral Act. Athi njalo amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukukhankasela ukhetho emsakazweni kahulumende lasemaphepheni akhe, kanti njalo amapholisa akumelanga afimbe imihlangano yokukhankasela ukhetho mahlayana nje. Ugwalo lolu luvezwe inkundla yeZim Live. Umbuzo omkhulu ngothi lanxa nje abezanu PF basayina ugwalo lolu bevumelana lamabandla aphikisayo, uhulumende uzavuma na ukuthi yenziwe linguquko? Sixoxela abahlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Tifa Dube endawonye lomnumzana Simbarashe Nembaware onguye osungula lingxoxo.
Ngizaphendula ngokuphinda amazwi kaJonathan Moyo wathi ZANU PF will never reform itself out of government. So inguquko nxa bethe ikhona labo basayinelana phansi bavuma ukuthi kulo tshintsho ofuse lwenzakale, kutsho ukuthi sebebonile ukuthi utshintsho lolo olukhulunywayo ngeke luyiphazamise iZANU PF ehlelweni zayo.
Baba Dube, wena ubona kusiba lenguquko mpela elethwa yiPoland lapha engenza ukhetho luqhutshwe ngendlela esuthisa wonke umuntu?
Hayi, inguquko lami ngisakuchazelela amagama abekwa ngufowethu lapho ukuthi into ekhona akekho umuntu babunkoba ongaletha inguquko abeyazi mhlophe ukuthi inguquko le iza kwenza noma izamsusa esitulweni. Ngoba njengoba sazi ukuthi wonke umuntu nxa ekhona kwena le political sphere balwesa ukuthi bangene ukwenzela ukuthi bahlale bazinze laphana esikhundleni sobuholi. Ingakho nxa kukuthi kuyabe kukhona into abayibonayo ikakhulukazi njengabo bona kuyibo abaphetheyo kathesi, abasoze bafake noma bavumele umthetho oyinguquko ukuthi ube khona, umthetho abawaziyo mhlophe ukuthi umthetho lowo umthetho ozabaphazamisa inhlelo zawo noma umthetho ozabenza ukuthi bacine belahlekela ngama-elections. So abangakuvuma ndilokhu sebekustadile bakunanzelela bakubona ukuthi akula effect endleleni zabo ngendlela ukhetho olungahamba ngakhona.
Imnumzana Nembaware, siyazi abantu abanengi bakhanya bengasela themba kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Wena alubana uthe waphiwa ithuba lokukhetha inguquko emqoka ongafuna iyenziwe phambilini kokhetho, ungakhetha?
Kunzima ngoba singakhanyela neviki elidlulileyo kwananswe ama-commissioners amatsha awe-ZEC and kuthethwe iprocess, kusengise iprocess esingathi ibisegcekeni bi-ovala, wonke umuntu ubone kubizwa ama-interviews, abantu beselekthwa bayakhonale but ekugcineni kwavela amagama abantu ukuthi manje sigcine sikhethe njani laba abakhanya besikela ibandla le-ZANU PF njalo kungabantwana besiphathamandla le-ZANU PF. So singakhuluma ngokuningi but ukuthi siwubambe umsipho wakhona ukuthi-ke kungaphi okungenza ukuthi sibe lokhetho olu-free and fair. I think lapha kunzima eZimbabwe ngoba le system esirane for 30-40 years, so whoever is managing it uyayazi into ayenzayo.
Baba Dube, wena kuyini ofuna kuguqulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo?
Ukhetho ukuthi lube ngolukhululekileyo ngibona ingathi wonke umuntu weZimbabwe into angayifuna, ufuna ukubona ukuthi izeki ayibe lilunga elingaqhamelanga eni bandla lezopolitiki, izeki ayibe lilunga elizimele lodwa elingela influence ukuthi li-influencer noma yiphi political party noma yi-TCC noma yiZANU noma yiphi party, alizimele lodwa kweqiniso. Njalo kuza kwenza ukuthi aba
li credible ekwenzeni kwalo izinto ngoba lizabe lingela second party eyabili push ukuthi alithathe amanyathelo thize noma alithathe inkulumo thize ukuthi kwenziwe izinto ngendlela abafuna ngazo.
Isiphetha baba nempaware isiyazi khathesi isikhathi sokuthi abantu bayehlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle yini ku-voters roll, kodwa sizwa kuthiwa balutshwana kakhulu abenza lokho. Kuyini ongakuxwayisa uZulu phezu kwalolu daba?
Olusizi inkomo yilokho esiqale ngakho ukuthi ke kulokujengisela ufuze kube khona ngalandela ngokuthi ke abantu abaningi abasebenzi bayasebenza. So ke zafica ukuthi kusenza umkhankaso ukuthi abantu be register ukuvota vele kwahamba ihlekana. Umuntu akakubona ngokubalulekile ukuthi achiye isipaza sakhe umsika wakhe ukuthi samatamatisi ukuthengisa ukhothama ngalisicathulo aye register ukuvota. Now abahambanga abantu ukuthi uthi ekhathesi xa sokuhlola voters roll bazele abakho abantu ngoba isikhathi esiningi abantu basichitha bese yasebenza.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya izombusazwe lenhlala kahle kaZulu. Ubexoxa endawonye lomnumzana Tifa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Kasenelisanga ukuxoxa labezanu PF ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa useke wakhuluma phezu kodaba lolu esithi yonke inguquko emele yenziwe kwezokhetho kudala yaqhutshwa. Amabandla aphikisayo athi kuyethusa ukuthi abantu abanengi abagoqela abasakhulayo bathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ngoba kabasela themba kundaba zokhetho. Liphansi kakhulu inani lasebebhalisele ukuvota ezigabeni ezifana leMathebeleland South, iMathebeleland North kanye lakoBulawayo. Abanye bathi ukuvota akubancedi ngalutho ngoba lizabuyela embusweni ibandla leZanu PF lingaze linqotshe kukhetho. Kodwa abeZanu PF bathi kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba okusegcekeni kungela kuqilibezela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leFreedom of Rights under Sovereign umnumzana Thandazani Moyo.
Lokho ke kuzoletha umphumela ofanayo lo mphumela ka-2018, okutsho ukuthi sisiya nje kuma-election ka-2023 umphumela esiza kuba nawo uyafana futhi lo mphumela esabalawo ngo-2018 ngoba abantu abavotayo yibo futhi abazophinde bavote. Ngo-2018 abantu abavotayo bavotela iZANU yawina, yikho iyabusa njengamanje. And ngo-2023 bona labo bantu bazaphinda bavotele iZANU iwine njalo ngoba isibalo sabantu abatsha asebe-registile ukuvota asingeke siwenze umehluko baba Dube, ngoba kulabo bantu abatsha njalo ade be-register ukuvota bakhona futhi abalethwe iZANU njalo abaleZANU enhliziyweni yabo.
Kuyini okwenza abatsha bengabhaliseli ukuvota?
Uhlelo lwe-voter education kalukenziwa ngokuqinileyo eZimbabwe. Uhlelo lolu soluyinto esithathwa ngabembusazwe bathi uma befika bathi sicelani lisivotele basuke bahambe. Kodwa kabakubeki kucace ukuthi kungani kumele abatsha bavote, kabakubeki njalo kucace ukuthi kungani kumele bavotele abantu, kabakubeki njalo kucace ukuthi abantu abatsha why kumele bavote. So yinto okumele sizibheke. Okwesibili njalo uludlakela lokwesaba. Abantu abatsha kaba understand ukuthi ukuvota kulilungelo labo. Bacabanga ukuthi ukuvota kuyikulwisa uhulumende. Bacabanga ukuthi ukuvota yikulwa lohulumende. Ukube kanti ukuvota lilungelo labatsha, ukuvota lilungelo lomuntu wonke oseZimbabwe. So kumele sisuse ukwesaba ukwenzela ukuthi sonke size sikhone ukuvota.
Kuyiwa phambili kumele kwenziweni ngodaba lolo.
Uyabona indlala, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemithi ezibhedlela, i-tribalism kumbe ukubandlululwa kwabantu, ukukhuphuka kwezinto kwentengo zezinto, lokuwela phansi kwezemfundo kumbe ukuwa kwe-education sector, kuza kuqhubeka. Kunzima kakhulu ukuthi abantu baze baku-understand ukuthi baze bathole imisebenzi kumbe ukuthi baze baguqule isimo esiseZimbabwe okumele babhalise ukuvota. Okwamanje abantu babona sengathi ukubhalisa ukuvota yikulwa lohulumeni. So kumele singene dube sichasisele abantu bakithi ukuthi hayi ukubhalisa ukuvota nokulwa lohulumeni into ezimbili ezihlukeneyo.
Umnumzana Thandazani Moyo isikhulumeli sebandla le Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi uhulumende uyehluleka ukuqatsha ababalisi ngoba imali ayikhipha kubhajethi ibhekane lalumsebenzi isiphelile ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. I-Chronicle ithi umfundisi omkhulu wesonto ye-Lutheran Church in Zimbabwe, u-Reverend Elia Masiane Kaseko, ubhubhele esibhedlela seGwanda eseleminyaka yokuzalwa engu-84. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, siyabonga. Mina ngokubona kwami umthwakazi Republic of Party bekumele iqale ingene embusweni, then ingangena embusweni isingatshintsha ukuthi izinto ezesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, esesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, not ukuthi isiyalele kudeni ukuthi isondele kumavoti. Ma isiyalele kudeni ukusondela kumavoti, manje abantu sizoyilandela kanjani? Ayiqale ingene emavotini iwine ke le triple C. Ngawina ke le triple C sizoncindezela i-triple C ukuthi babone ukuthi bayenza njani, ukuthi okwangale ngokwangapha, okwangapha ngokwangapha. Umuntu oseharala asebenze eharala, wekhezi asebenze ekhezi, weplumtree asebenze iplumtree, wegwanda asebenze egwanda, wetsholotho asebenze etsholotho. Not ukuthi bayalele kudeni bengangena embusweni, manje bazowina njani bengafuna ukungena? Lokho komhlaba lokho ukuthi bafuna ukuthatha ukuthi imathebelele ndibe yodwa, kusekudeni kakhulu lokho, ngeke bakukwanise. Lo bana bezokukwanisa iminyaka izabe sihambe kakhulu, abantu sebehlupheke kakhulu. Abaqale bangene embusweni, then bangangena embusweni bese betshela yona i-triple C ukuthi okwangale ngokwangale. Thina ngapha esiNdebeleni sithatha amabhoda wonke, le ibhoda ye-Bed Bridge yeBotswana, sithathe le-Victoria Falls, kube ngokwethu. Mhlawumbe yikho kungcono lokho ukuthi bangakwenza, not ukuthi bahle bayalele kudeni.
Linjani Studio 7, banjani abanye, siyalibingelela sihlobo kuhle. Hayi, siyayizwa imbono emihle, but elizweni lethu bafowethu sonke silalela iStudio 7, esilalelayo ukuthi ekhaya kunje loba singapha, kodwa into esifunakalayo singakhuluma yonke into enzima. Into esifunakalayo kuphela sokudinga iparty ele power engesabiyo futhi engabuyele emuva. Iparty ezancenga abantu bonke bomhlaba labana bangale ukwenzela ukuthi nxa izani zami ukuthi yabancengiye behluleke, yehluleke, ngoba izanu ayisela ncedo eZimbabwe, ayisela ncedo. Kathesi ungakhayele ezibhedlela akula mithi, bakhuluma ngezikolo, ziphi izikolo zakhona? Thina abazali ekhaya sigcina sizitshayela izitina ukuthi zibhadale izimali kulabantu abatshaya izitina kwakhiwa izikolo. Izanu ayila lapho umnangagwakala lapho kowakha khona isikolo siphi? Umnangagwakala ndaba labantu, kule ndaba yokudla imali kuphela. Umbuso wabantu ufuna ukubusa abantu ebabandezela. Hayi, ngakaphume bakithi, laye wawuvuthela omunye ubaba Laye ubaba lwana wayesehluleka. Laye wavuthela omunye. Kodwa sesicela ukuthi nje le iphathe khona ukuthiwa yele power. Kayidonse nje izano iphumele eceleni. Iphathi yezano ikihlale phansi, ikiphumule. Bake bapha OCC encayilizwe leli lingabangcono. Encaye imsebenzi ngavuleka. Encaye abantwana bangabafunde mahara. Siyabonga.
Ustudio 7, ustudio 7, siyabonga ukulibingelela yonke maqhawe lamaqhawekazi. Asikhuphele izindaba zinjalo, angaphunguliyo angangezeleliyo. Akukhuluma khona okukhulunywe yithi. Ngicela ngatshoni siba mude kakhulu. Ngizama ukuncedisa amajaha laba abe MRP laba. MRP ngizama ubasiza abantu laba, mbone ngani balalapha balahleka khona. MRP nxa sikhangela kwezombangazwe, ilibandla lokugcina phansi leli esingalifanisa ukuthi yicrash. MRP crash vele kahle kahle. Ngasibala esikolo, ule crash kuzobe primary kuye secondary kuye ama college kusiya phezulu. MRP crash. Asinanzeleleni khonoko kuphela yena umqondisi, umqondisi moya umthungameli walo. Wathi ku president kancintisi, kanti bazama ukuthi yini vele abantu abangananzeliyo. Ngise ngezomnye sethukethi laba labanye abafoto abangabathengisi laba yenjani njani. Mani nqa waphiwa imali ngabantu be MRP bamnika kadleni esithulele. Engathi nejojozela onto ukuthi beyilahleka, ikulahleka lokho, akula lutho olwenziwa MRP. Sibuzameni ukuzethula umthwalo okhona. Singazethula umthwalo okhona sesihlalani phansi, sesikhuluma ukuthi isigaba lesigaba silamasiko. Kakubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko, akubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko. Yikho kuphela ukuqunywa kwelizwe kulandelwa imithetho yamasiko abantu bakuleyo ndawo. Amavenda kubusa umbunduna yamavenda enda eyazi usiko, amakhalanga induna amakhalanga eyazi usiko, amatonki induna amatonki eyazi usiko. Hayi lokho abakukhuluma lokhu kuphungula hla abantu abaningi. Ngicela ibalwe le ibeyizwe, ngicela ibalwe ukuze babuye nganeni abantu abalahleka ngamandla lapha. Sesiduzana laba siya khona ukuze belahleka kangaka sho ngundebe lokhulumayo.
Studio 7, Studio 7, sanibonani, good day, ninjani? Hayi sibona nje ukuphila nathi sihloko sizabalaza. Kodwa ke hayi ama audio ethu njobe ngasaphumi angazi ukuthi kusitake ngapi, kodwa ke sicela aphume phela ngoba nanti lizwe seliwele emgodini, selifuna ipiki nefotshole ukuthi seligebha lapha elikhona. Ya hayi into le eyamalokuzini yama Zack kule controversy enkulu kakhulu. Lami ngizibonele ngokwami ngacheka lokuthi kanti kuhamba njani, uthola igama lakho lokuthi uvote ukuphi, lokuthi ungubani, igama lakho lokuthi uvote ukuphi, le word yakho. Now from there inamba yakho yesithupha isaveli, lokuthi wazalwa nina kusaveli, kutsho ukuthi sesiyizipoko phela lapho, sesiyizipoko. So uvuke izipoko. Siyabonga Studio 7 nabo bonke nje ilunga le Studio 7, abantu abahambe beye-checka. Mina ngi-checkile ngabatshela ukuthi no, ngifuna ilokuzeni yami ivele, ID yami le lokuzeni lokuthi ngizalwa nini. So that's it. Ngoba i-double standard le, njengoba abantu bekhalala nje i-double standard. And uma uthi uyabheka futhi abantu babhizi baloke babathutha babathutha babathutha, oho bebathutha bethi hayi beyavota. Now bawisa imorali yabantu.
Salubonani, salubonani lonke Studio 7, nalibingelela abasakaza abahle labalaleli lonke bantu bakithi. Okunye akudingi mina, ngoba kudingi wena. Ugawule loJoseph Chuma kumbe lo-Obedi Mpofu nxa besebenza kuzani bazikhethela inhliziyo yabo. Mina ngiyabafeva ngoba bayahola imali engasiyo yezanu engeyeZimbabwe, kodwa bayasebenza. Kulokuthi uzofe ungaholanga mali lokusitizanu izanu, uzaya ku-MRP uzohola nini sivile? Nelizwe lingaqunywa nje if une-5 cents, ilizwe leZimbabwe lingaqunywa ngubani? Umqondisi eliquma amandla akhona ewathethe ngaphi? Unamameya amangaki eZimbabwe kumbe lamakhansela amangaki? Hayi hayi bantu bemthwakazi, ngizwile futhi likhuluma la lithi inkosi yesathini ayehle esikhundleni, omunye zethi no-RAM ne-ANC kufanele yehle. Lithi abantu abaleli lizwe akufanelanga bebusi. Hayi lina ngikwazi ukuthi kumbe liyeMpumalanga, kumbe liyeNtshonalanga, kumbe liyeZansi, kumbe liyeNyakatho. Hayi lehlule kaShem, lehlule. Kufana nalo we-CCC lo ohlale ekhuluma lo othi kuhlangana, akuhlanganwa, kahambe evotele iphathi oyithandayo kuphela. ehambe ivotele phatha kuhlanganani akuhlanganani wasent umuntu uvotela umuntu omthandayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi kulabantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 76 abakhangelelwe ukumiswa enkantolo kwele Malawi namuhla besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela lokutshotshozela udlakela. Umsakazo munye ubika ukuba amazwe aseAfrika aselungiselela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi uZulu kamelanga amesabele ngempila kahle yakhe ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko wethu lekuTwitter izolo, uBiden uthe ulempawu zalomkhuhlane ezingatsho lutho njalo uthe uzizwa esesimeni esihle. Ngokunjalo uthe uzasila nanku phela wahlantsha amajekiseni e-COVID-19 aze aba mane. Ukubanjwa kukaBiden i-COVID-19 kuza ngesikhathi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla eMelika lasemhlabeni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Umkhuhlane lo we-COVID ngathiwa awusafuni kuphela, singawufanayisa lama-variant anjenge-flu lawa esahlala lawa for many many years, le pneumonia. Into enzakala lapha, I think abantu abanjengomongameli welizwe lama-government officials bahlangana labantu abaningi bevela amazweni amaningi. Siyabona ukuthi umongameli welizwe ubevele e-South Arabia le-Israel, lapho wayehlangana amabandla ama-government officials amaningi labantu abaningi. So khonokho lakho siyabona ukuthi ma uhamba uhlangana labantu abaningi or in different places ungathiwa kuya hambisa umkhuhlane lo faster. Yikho laphana during the COVID time ihlupha iqalisa laphana abantu bavalelwe ezindlini.
Ukhona ngapho e-Ohio, unjani umumo we-COVID kathesi?
Lapha e-Ohio sibona ama-county amabili which are back into the red. Mass City in the red, bathi bona abantu kumele bagqoke ama-mask. And then ama-account yangkhona ngathiwa ama-numbers angkhona sephambili, I think per every 100,000 I think isekhwelile. Abantu in the state of Ohio asikagqokiswa ama-mask or akubabile government mandate from the governor. So abantu bayazihambela nje bengagqokanga lutho. But it's up to you, ma uhamba lapho ugcwele abantu khona, lawe uzincede ngokugqoka i-mask. Ama-mask are the first tool ukuncedisa to stop the spread, but they are not 100%. So kwaka test akukabi too dangerous ukuhamba ungagqokanga i-mask.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebese zihluphile ngokugqekeza emasontweni zihlomile. Lanxa amabandla kumanyano wePolad agoqela iZANU-PF esithi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo, abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa nje ebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na. Yimi, uNtungamile Nkomo.